soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 10 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade ngibuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenzeni.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Bangalohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID because abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima, ikakhulu imali ezizivela ku-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamaranda, abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini e-AVZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Emsebenzini lo, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecacha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lithi lilembuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni, bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo leqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ngibuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenzeni. Hayi, kade ngibuzela kuthi ngobatshela phela kuthi kwayalina kuzabuye okweni. Kade ngibuzela khonokho kuthi ngise ngiyobatshela kuthi hayi kwayilela okwenye wakho imithina ikavuyo.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer webulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19, nasezimfeni siyakwenza njalo. Angithi xa kunemfa esigabeni, siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempilakahle ekhini eseduzane lani ukuthi silemfa bazonincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza, nokuthi ekhaya lakho kubuthene khona abantu bezenze njani ku-social distancing zokugeza izandla. Into ebengicela ukuthi linazelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezimfa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuya bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimota lezana vele labo-driver bakhona babe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu eziyazilale zibekwa kusasekuseni, themba bayalitshela ukuthi izidumbu lesi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulandwa themba mabantu bonke sebephumile, abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula. Sithatha ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusuchayile ekhaya. Angithi
unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 ulakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
Solinanzelele bomama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona, ngitsho nasezindlini ezifandayo emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa unkosi umkhuhlane we-COVID bangena nga? Bangena emakhazeni. Angithi so kuzahluka kanjani umkhuhlane we-COVID kumemetheka emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni bo mama na baba ukuvula isidumbu ezivela emamotshwane ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe kusithi kaskethi ikhongisa iplastic kodwa sizakuthwala iyavula lanxa lingaqokisanga iplastic phakathi umuntu lona ebekubody bag yeplastic kuthiwa liyavula uyakwazi kulesiko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani le siko lakhona liyenziwa ngisho lasegodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona
isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo eZimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224 ngimele istudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izidaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyuqhube ngemva kophenyo lwayo. Idinisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakoBulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asekuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso koBulawayo.
Umhlangano wanamuhla ngwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse-CPD. Impumelelo yesurvey sinanzelela ukuthi abantu babebelokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sekugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama vending bays emalokishini akhona ngahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukuya etown njalo iward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo uThokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asekhiwa ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali lali ababebhadalayo. Then okunye sikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama babalohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu uma lezi zivela kubo-South Africa kule nto abayibiza ukuthi ngamarana abantu aseyadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawa baba lamalosi ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu anerecover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo isurvey iyakhanyela lento ye-vaccination ukuthi bekuleyo vaccination program athi zenzakala okuthiwa yi-informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54% kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utsho ukuthi baluza i-business into ezinjengazana kulezo nje.
luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asoluqalisanga kathesi, siluqalise ngonyaka odlulileyo ngoDisemba. Sahamba kuward 28 eKhatlo Park, saya kuward 20 eNkulumane, kathesi besikuward 1 esiku-CPD. The next month sebese siya kwenye iward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders, sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi yinto lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hhayi,
lo ngumnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa eManicaland, eMathebeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalena Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolo daba.
Lokhu mahlabezulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuprofesa Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamatitsha i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uprofesa. Phinde njalo simangaliswe ngu-Secretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela owathi amatitsha kawacele noma ukweleta imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba abaziphathe njani. Okokuqala, u-section 194(1)(a) ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. We, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama-civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenziswa emsebenzini abantu babe lelwazi esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imisebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lokunama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hhayi ukubahoza kungani nabantu abangalamakhanda. Yikho ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior. Sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le esikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana. njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lamahofisi la kayiso sisebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba yizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezezibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathi ntambo bezobudlelane bamazwe yabo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakweleGini iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulumhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sanginyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngezeziphelipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwo zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayesenzakala ngo-2001. Nangisasendlini ngibheka iTV nje lo nkosikazi ele sibona thina cabanga ukuthi imovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa isitshintshi ichannel siye kwenye ichannel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hhayi kulabantu abahayijeke amafromachina and bawadrayiva ku-World Trade Center. Akwaba yinto eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutsho nesibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankhona yabanganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorists akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese bekusituation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isiyayijekiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlosisa ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani kusystem ukuthi baze bafike batraine baze batraine lokuthi baphathise izindizamchina. So into intelligence iyaqala ukubona ukuthi into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashare intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi ever again.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ufike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali icatshanga kwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi ukubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi, namanje I'm sure mabe begada indizamchina bayana kelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintshe even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa okutara khululwe lezi cathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le i-incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhe sise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka Osama bin Laden.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gives the Way Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe ukuthi wakho Logarusek obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusek umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mwariwari owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Ngasenelisanga ukuxoxa lo Logarusek kanye loMwariwari asizweni ingxoxo uGives the Way Studio 7 ayiqhube loMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wenze. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika, kodwa laba abakhona ama-senior bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye. Kodwa impumela yakhe iyabona ukuthi hayi laphaya asina coachi wakuthi asina coach at all.
So kumele kwenziweni wena ngombono wakho?
Hayi, izifo iyakwazi umsebenzi wayo babudume. Akumele umkhombe indlela phela kuthi asifuna ukuwina babudume.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose. Angeke isebenzele le nto le. Manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angiqualifyele ngedobo. Angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe babudume. Kwenzeka ukuthi nathi sizwe sake imizwe lakithi lithuthuko sela sikubone nathi sesidlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no, ikhona improvement kwenze ibhola lenyawo la.
Ubona ngazani ke bangafaka uBenjani Mwariwari khonapho kungasebenzi?
UBenjani as a local coach, i-trust ingaba nayo, kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyasifitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhoche amadoda akithi adlale kahle, kodwa-ke as a local coach he knows and you understand i-local football ukuthi kwamele idlale kanje. Manje le nto yakithi ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina uzobuya nebhola lase-Argentina akunabomese. Kodwa-ke hhayi lezoizifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa lo Gives the Way we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip hop le-afrobeats. Unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxalo ezwayo Chisa Sibandawo Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kontoni siyathunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule okwamagama. Ikela sitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga. Ngiphuma efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemu Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpophoma High School.
UPrince uthi uyize wayethanda kulalela imiculo etshiyeneyo njalo lokho kwamenza laye waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpophoma drama group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi-ningi up to formation of i-EASA.
I was able to get a club in 2010. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza music production ku Joma Seko. So currently ngisebenza Lostina lo local man, sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo njengomzo 7. Sigel, Ino Endless, P to the O, Uncle P, labanye basecathulayo, njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wakoBulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukulandela Facebook page, Instagram le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com. Phone number 0773 952 974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince odume ngokuthi DJ Nkosini Prince. Ngiye besikhethela ukuthela WhatsApp. Woza Friday. Libe nempela sonto elichukela. Igama lakho ezachisa Spanda. Lisali. I'm gonna go get some more.
ahlukane ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.